into eqakathekileyo yikuthi kukhanye kazani laba abaganga besenza izinto zonezo zokuganga ngabona ngabalenjongo yokuthi baphambanise ukhetho lolu esikulo ukwenzelwa ukuthi kuqaliswe ukuba lama excuses yokwenza ama security clampdown ezweni. I hope labo abasombusweni baza resistor i-temptation yokuthi njengoba kulombuso amasotsha okhona bagijimele ukwenza o security clampdown into yona le. Kumele baxwayise sibili ukuthi banga be tempted ukwenza izinto ezinjalo.
Isehlakalo lesi abanye bathi siveza sobala isidingo sokuthi uhulumende aphe abantu abancintisayo ikakhulu abafuna ukuba ngumongameli abaphe ukuvikelwa okukhulu isecurity ngesiNgisi njalo bathi isecurity kababa uMnangagwa mhlawumbe ibingaqinanga kangako njalo kungakhathalekile ukuthi ngabe opposition kumbe nguye uMnangagwa nxa umuntu ehamba phambili kukhetho lukamongameli incintisa kumele aphiwe isecurity eqinileyo. Uthini ngalokho?
Kwesinye isikhathi into eziletha ukuthi kube le insecurity yikuthi kube labantu abaningi abathwele imbhobho. Kanti-ke nxa lizihambela lingabantukazana kungelambhobho eminingi abantu bephithizela bethwele izikhali, yikho mina ngokubona kwami yikho okucina kulethela izinto ezimbi. Kanti-ke singazihlalela sizihambela nje singabantukazana singathwalanga izikhali, ngibona ingazani kuba nesecurity engcono.
Umbhobho yinkinga kakhulu lapha ngokubona kwakho.
Ngokubona kwami vele endaweni nxa kule tension yokhetho, kulama tension ama-faction, kulama tension yokuthi kwake kwaba lokuhluthelana ipower ngezikhali, kuvele kuyacina kusenza ukuthi izikhali lezo zisetshenziswe. Kanti-ke ngabantu bezihlalele bengama-civilian engxenye kakungeke kwabanjalo.